Endabeni zethu lamhlanje Ntulikazi 30, 2018. Selize lafika ilanga elikade limelelwe ngabeZimbabwe abaningi emhlabeni jikelele elokhetho lokudinga umongameli amalunga edalela ephalamende lamakhansila. Lilanga lalamhlanje mhlaka 30 Ntulikazi. Sikhuluma nje umsakazo wakho owe-Studio 7 uqale usakaza ngabo 2 emini usiyagqiba lolu hlelo ngabo 5. Lapho esilethulela khona okwenzakalayo endaweni ezijiyeneyo zelizwe abantu bevota enkundleni yethu yokukhulumisana lokuzilibazisa eyebulenjini yeFacebook ku-VOA Ndebele. Wothi sizwe ukuthi umumo unjani okwamanje abantu bevota endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngelihlo lentathelo zindaba ze-Studio 7.
Ukuvota kuqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo. Okwamanje ngisemakhokhoba constituency lapho uDokotela Thokozani Khuphe, umongameli we-MDCT, avotele khona. Abantu bakhala ngokuba indwendwe zinde njalo azihambi, kuthi abanye amagama abo awakho. Loba bathola imibiko esuka kuzeki ukuba babhalisele ukuvota, abanye ngabathola sibili ukuba amagama abo akhona ngesikhathi besiyahlola ukuba akhona ngempela. Lokhu sekuthiye abanye bekhonona besithi ukhetho alukuqoqekanga ngoba amagama abo balawo awakho eluhlini lababhalisele ukuvota, njalo balama-slip atshengisela ukuba babhalisela ukuvota. Ngimele umsakazo we-Studio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umphotheli wamandla namabandla aphikisayo we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa ngomunye wasebevotile. UChamisa uvotele emzini weKwazana namhlanje emini lapho athe uselindele ukuthatha isikhundla sokuba ngumongameli. Kusenjalo wayengumongameli umnumzana Robert Mgabe laye uvotile emzini weHighfields eHarare. Lumbiko liphiwa uGibson Bhebhe useHarare.
Kwezinye indawo zakoBulawayo uZulu ukhala ngendwendwe ezingachoviyo endaweni zokuvotela kuma-polling stations. Sidibane labanye abakade bevota okwakuqala bekhanya bejabule ukuthi banelise ukuvota lonyaka. Umnumzana Dumiso Dabengwa, umkhokheli wezaphu, uvote ekuseni njalo uthi uZulu kumele ananzelele ngoba impama zimbili emaphepheni okungaphambanisa abavotayo. Umkakhe uphindiselwe emuva ngoba ube lenzipho zokufakela njalo ezibhendiweyo. Lumbiko uvele kubathabile Masuku, intathele izindaba ye-Studio 7.
Omunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli emele ibandla leZANU-PF engumkhokheli welizwe njalo umnumzana Emerson Mnangagwa uthi uyajabula ukuthi ukhetho luqhutshwa ngokuthula elizweni kusukela ngesikhathi kuqhutshwa imikhankaso lalamhla. UZulu evota wabonga izizalwane zeZimbabwe ngokuziphatha kwabo ngalesi sikhathi sokhetho lwalonyaka lokudinga inkokheli kahulumende. Umnangagwa uthi ulethemba lokuba lokhu kuthula okukhona elizweni kuzoqhubeka luze luyegqitshwa ukhetho ngesikhathi sehola lesikhombisa lamhlanje kusihlwa.
Abantu bakhala ngokuba imifanekiso yalabo abavotelwayo ukhetho lwanamhlanje kayikhanyi kuhle, okuyinto yenza bethathe isikhathi eside besadinga labo abafuna ukubavotela bona abangene ngobuningi ukhetho lwalonyaka. Abanye njalo ngabakhala ngokuba bekungela ncazelo epheleleyo ngokwehlukaniswa kwabavotayo kusetshenziswa i-alphabet, okudale ukuba abanye bephendukise sebefike lapho okuvotelwa khona ngoba belahleke bangena emzileni ongasiyo. Kusenjalo abatsha baphume ngobuningi besiyavota ukhetho lwanamhlanje okuyinto ebingavamanga eminyakeni eyadlulayo. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, ngimuJoseph Njanji.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhanyela umumo okwenzakala eZimbabwe abantu betshone bevota endaweni ezehlukeneyo zelizwe bekhetha umongameli, amalunga edalela ephalamende kanye lamakhansela elizweni lonke. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini yeFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakuthiwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930 15580 laku-6080 kHz ku-Shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.